Isikhulumeli senhlanganiso yabeZimbabwe asebehlala kweSouth Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi babizele umhlangano ngemva kwezikhalazo eziningi zobugangi ebezisenziwa izizalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa. Lokhu uthi sekusenza uhamba umuntu echelesile ezikhulumela umakhalekhukhwini wakhe kube ingozi enkulu ikakhulu enzekini edolobho leGoli lemalokishini ahlala beZimbabwe abaningi eHillbrow, Berea neUvel.
Abanye babantu babuyela ekhaya baxoxobisa bazenze imhlulwa le bebuya ngapha bezenza ukuganga. Sikhuthaza ukuthi umuntu kasebenze, asebenzele umndeni. Abantu abangacreate imarket for ama-criminals, for instance, kuthenga impahla ezintshontshiweyo. So sithi ebantwini bakithi lingakhohlwa ukuthi emuva lathiya kunjani.
Isiphathamandla se-ofisi yeZimbabwe eJohannesburg uConsular Melody Chaurura layo bekhona kulomhlangano. Yena-ke uthi isenzo sokubulawa kwepholisa eDiepsloot okubikwa senziwe ngabeZimbabwe yinto ethelela abantu bonke ihlazo.
Zimbabwe strongly condemns any acts of criminality by either our people or anyone in South Africa.
Asisekeli imisebenzi yokuganga njalo sikhuthaza abeZimbabwe bonke ukuthi bahloniphe umthetho.
Nationals residing in Zimbabwe respect and abide by our laws.
Inkosi yakwaMthokazi kulelani lobhengula Khumalo obesemhlanganweni munye ukhuze abantu ethi kubi ukuthi umuntu athi esemzini aziwe ngobugebenga.
Kuqakathekile ukuthi singalibali ukuthi size la uzoqasha nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable, senze izinto ezingalunganga, akunamakhelwana osozivumela siqhubeke kanjalo. Kodwa-ke akuvumelanga ukuthi nabo abasizuthe manje. Kumele nje kuhlalweni phansi kulungisane nje emacala. Yiko-ke
iningi ebelisemhlanganweni lisolwa amapholisa ngodlelana lalezigebenga ngoba kazibotshwa lezibotshwayo zikhululwa masinya. Kodwa-ke isiphathamandla samapholisa laso besikula umhlangano Lieutenant Colonel Ntsekiso Mofokeng uqonqosela abantu ukuthi bamangalele sitha amapholisa adlelana lezigangi ukuze lawo abotshwe.
Cela kumphakathi wonke ukuthi amapholisa ayenza okungalungile, mabatshele u-station commander wala bahlala khona ukuthi say iphoyisa elisong isikhathi esong ugqoke so igama lakho sibanibani uhamba ngemoto engine registration engine ukuthi nali phoyisa lenze lokhu nalokhu nalokhu. Kuzo zonke imoto zesiphoyisa sine AVL automatic vehicle location system.
Kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi kuzabunjwa iqula lokulwisa ubugebenga lobo eligoqela amapholisa abezomdabu, amabandla ezombusazwe, izakhamizi labenhlanganiso zezizalwane seZimbabwe kweleSouth Africa. Abangenela umhlangano bagoqela abantu makhaza abezenkolo, abezomdabu, lamabandla atshiyeneyo ezombusazwe eZimbabwe. Melesudo 7 Johannesburg kweleSouth Africa, ngiwuBenedictine Mhlapo.